Indaba yethu ibanjwe isadak. Yikho labo nasingayange ikhothi ngoba amazwi abuyayo SADC, African Union, European Union, lamanye athize bakufaka mhlophe ukuthi ama-elections la awahambanga kuhle, iZANU yatshontsha yavoxa. Yikho ke singake nsuku zonke lokhu sitshela abantu ukuthi kwenzakalani ngenxa yokuthi uma ulemfumba awufanelanga utshengise isitha. Iqiniso likuzwile ukuthi sathuma i-delegation yethu yenza ukuthiwa i-diplomatic offensive, i-SADC is seized. Ngakho yikho ke mbona ngani thina sifelwe satshontshelwa, ithemba likhona ngenxa yokuthi amazwe wonke asetshelizanu ukuthi akula president.
Yes, siyabona baba Mafaka ukuthi kuningi okwenziwa libandla leZANU PF. Siyabona ke ukuthi sokugcotshwe umongameli, sokugcotshwe abasekeli bakhe, kwagcotshwa lamalunga edala lephalamende, akusisisile ZANU PF. Akusayindawo phela konke lokhu. Akunjalo baba Mafaka.
IZANU ibamba ngamandla njengoba liyazi ukuthi umuntu oqala ukuyicebisa ukuthi uphambanisile uba yisitha sayo. Sicela abantu bakithi babe lethemba, into le ayisiyo seyaphuma ezandleni zethu ngoba iSADC yiyo efuna ukuthi ama-elections akuSADC ne-Africa ahambe ngendlela. Thina sizalitshela masinyane kodwa iqiniso ikuthi eZimbabwe akula hulumende okhona ngamandlwane, abantu bangalahlithemba. Ngokuhamba kwesikhathi sizatshela uZulu ukuthi kwenziweni, sesingaphi. Siyabona.